Ababhoda nokubuthana kwabantu nje izinto eziqakathekile okumele zivale njalo zivimbwe. Lokhu okokuthi abantu kumele babe yi-50 bayavunyelwa ye-100 akusizi lutho, akuncedi lutho, ngoba thina njengelizwe asinayo i-capacity eyokulapha njalo eyokumkhuhlane njengamanye amazwe. Nxa kade kusehlula amazwe aphetsheya wathi mothina lapha ebapho, sekuqakathekile ukuthi uhulumende nje akubone kuqakathekile ukuthi avimbe kanye lokuvala zonke izindaba. Amapholisa kumele angene emgwaqweni ebona ukuthi abantu kababuthani njalo abantu kabahambi kabangeni emabhasini kabangeni emakhombeni, abantu behlale ezindlini behlale emizini yabo kube ne-isolation. Kulokuthi amapholisa asekugijimisana namavenda edorobheni, abantu kumele babekwazi ukuthi umkhuhlane lo uyabulala njalo singaphela nje sonke lapha njengoZulu la.
Ungathini ngendlela uhulumende aphatha ngayo lo mkhuhlane, njalo lani njengoZulu ungathi lukhona yini ulwazi?
Into ebuhlungu njalo esabisayo kakhulu ukuthi kathesi sokumele lathi sididisele nje sidinge indlela zonke ezokuthi sibekwazi lo mkhuhlane njalo lokuzivikela ngazo, ngoba sekusegcekeni ukuthi hayi umkhuhlane lo usikhona lapha eZimbabwe njalo usubulala. Ngoba nxa sikhangela ukuthi lo umta uJames osechile lo engomunye akade esebenza naye njalo ephila lapha kuleli lizwe laseZimbabwe, okuba yinto ebuhlungu kabi ukuthi uhulumende wethu kakuthathi serious lokho ukuthi sekulo mkhuhlane lo obulalayo. Ngoba nxa sikhangela ukuthi kathesi abantu balokhu besahamba, abantu balokhu besaphila impilo kade silokhu siyiphila kungela kusetshenziswa kwama-sanitizer, kwama-maski kumbe emabhasini lawo esiwagadayo amazupho, lokubuthana kwabantu emachurchini isandle abantu kade begcwele, okutshengisa vele ukuthi umkhuhlane lo kathesi njengokungena sokwenzile lapha eZimbabwe uzabulala abantu abaningi. Ngoba uhulumende ukuthatha nje kancane kancane ukuthi hayi efake izinto endleleni ezokuthi hayi abantu kumele bavikele njalo bayekele ukubuthana kanye lokuhlangana endaweni ezifanana nasemachurchini nasemabhaweni kumbe nalawa ama-sports betting la agcweleyo kathesi, ukuthi abantu batshona begcwele kathesi bephonga uphanana umkhuhlane. Ngoba kathesi singakhayela ku-social media sekuleminye imifanekiso esihambayo ekuthiwa empare kulowo muntu ogulayo serious okade banjiwe kathesi sehambisiwe e-Wilkins, okutshengisa vele ukuthi umkhuhlane lo usugcwele njalo sikonke lapha uzaqeda nje umntakaZulu nxa uhulumende wethu elokhu nje ezenzisana kathesi.